project leyi ngayiqalisa ngo-2020 during i-COVID era laphana ngiqalisa i-COVID. So into eyenzakalayo ngananzelela ukuthi kulo hlupho lwamagetsi njengoba sikhuluma ngokuthi lo mtshina ngokwenza amagetsi for me esikuthi i-biomass. So ngananzelela kulo hlupho lwamagetsi. Kulo hlupho lwamagetsi kunjalo nganazelela ukuthi kulezinto ezinjenge-biomass yona le ngikhuluma ngayo ukuthi ziningi zi-abundant endaweni eziningi eZimbabwe lapha.
Ungasichasisela ukuthi i-biomass ivele yona iyini?
Lapho enzuka khona enkayi kule company eprocessa amathimba kule zihlahlakazana ama-invasive plant species. So ngananzelela ukuthi ku-community enjengayo naleyana enkayi kungasetshenziswa la ma-resources enjengayo la engikhuluma ngawo i-waste yamathimba aproduswa ekhampanini naleyana esenkayi eprocessa amathimba labo lama-invasive plant species onalawo kunganceda ekuthini mhlawumbe ingxenye yamagetsi angabe maybe isebenza khonapha enkayi sikwanisa ukuthi maybe siziphekele wona sizenzele wona.
Kuyini okwakwenza wacabanga waba le micabango enje ukuthi uqalise uhlelo lonolo?
Wasithi khona khona necessity is the mother of invention. So ngangukuthi zonke izinto zonalezi esizibonayo radio yonalezi kiyo i-news zonalezi amaglobe amaimota anything esikubona nje sikusebenzisa ngensuku zonke khona lapha kwaba khona ngenxa yokuthi kwakudingeka ukuthi kube khona. So nanzelela ukuthi eZimbabwe lapha kulo hlupho lwamandla kagetsi amagetsi ayashota kakhulu eZimbabwe lapha singakhangela in terms of into eziyama-load shedding iwatshengisa ukuthi amandla kagetsi ayashota. So isikhathi esiningi kuya kule-load shedding ngananzelela ukuthi khona uhlupho lolu lwamagetsi nxa kungadingakala i-solution maybe engenziwa locally sisebenzisa ama-resources alocally like i-biomass njengoba ngayithinta
i-biomass le esingayithola lapha elizweni eleZimbabwe inganelisa ukupheka amandla kagetsi amaningi okungakanani?
IZimbabwe iestimatele ukuthi ngaba the energy potential of over 1000 megawatts of energy. So which means that kuyakwanise ukuthi kugenerate over 1000 megawatts of amandla kagetsi from ama-biomass resources ona la esilawo eZimbabwe. Ngasenanzeya lokuthi khona ilizwe liluza imali eningi every month lizama ukusecure amagetsi ngokwa importa from Mozambique, Mozambique and so on, but still ama-load sheddings lokho esiba khona. So nganazela ukuthi kule gap khonaphana kukhona okufanele kwenziwe.
Inzuzo nawo ukusebenzisa i-biogas nxa sikhangela okunye okusetshenziswayo ukupheka amandla kagetsi.
Ngananzelela futhi ama-resources amaningi esiwasebenzisayo for ukujenerate amagetsi, coal, petrol, diesel and so on, they are not environmentally friendly. So ayangcolisa umphathi, umoya and so on. Njalo futhi ngokuya kwesikhathi azaphela ngama non-renewable resources. So kuyadingeka ukuthi for ama-resources anjengawona lawo since vele kasila asizenzela into njengabo petrol, diesel eZimbabwe lapha. So nxa watholakala indlela elocally, ithola eyenziwe locally njalo e-friendly to environment ukuzama uku-cover that gap kungaba into enkulu kakhulu.